ule voter draw uyabubona lapha oyakhona nalapha ovela khona akumnandi ukuthi ubugijimisana lento emnyameni ungaboni lapho ogcoba khona onyathela khona amabandla wonke bawubona kuqakathekile njenokomgqoko ukubana bebe ne-voters roll kwenzela ukuthi wena ungaba ne-voters roll uyakhangela ukubana i-polling station enje ngobani abarejistile ukuvota ungabakwazi labo bantu abarejistile ukuvota usuzenza okuthiwa yi-targeting campaign yokuthi usuhambela labo bantu abarejistile ukuvota lokhu kuyakunceda ukubana ungajalise isikhathi sakho lama-resources akho ebantwini abangasoze bevote njalo kuyasitshengisa ukubana vele bona bangaki abantu abarejistileyo ukuvota uyabakwazi ukuthi bangaki nawo nxa uplana laphana uyabona ukuthi i-tagethi yami kumele ime njani i-voters roll njalo iyasitshengisa ukuthi indawo lapho umele khona ufake i-concentration yakho yiphi ngobuningi babantu abarejistileyo kungela voters roll uyachitha isikhathi sakho ukhangelane lezinye indawo ezilabantu abalutshwane abangarejistanga
ishiya
lezi zilabantu abaningi
akuphuzanga yini ukuthi abantu bathole i-voters roll leyi njengoba ukhetho soluseduze kangaka
akuphuzanga ukhetho lokukhatshana kakhulu ngoba ungakhangelisisa i-delimitation ibingakapheli bebengeke bekwazi ukukhipha i-voters roll i-delimitation ingakaphaswa yi-parliament ngokokuqala okwesibili ama-parties wonke akakangeni sibili ukuthi singathi sibe kumudi nani ekukampeni 100% i-ZANU-P F inje ilontsha ikampeni yayo ngomgqibelo yikho lapho esegqalisa khona ukuthi hhayi sesingena-ke ku-ground sifuna i-voter roll i-CCC sikhuluma nje ayikafaki le list yabantu abazakhontesta under i-CCC njalo abakalontshi le campaign yabo so ayiphuzanga sibili i-voters roll isisikhathi sokuthi ibe khona sibili ngoba the next 2.5 months isisikhathi sokuthi sikampeni yikho lapho eqakatheke khona